siyabonga Sandra lo mavela silichona njani makhaya ikudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 ngompalakazi 2015 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kakhulu ukuthi kungaba yikuwa kwakhe ngoba angiboni ukuthi kukhona umgabe angakwenza bumnangagwa ngokwazi kwethu sonke ukuthi abantu abayibona abathonta igazi lamaNdebele umgabe lomnangagwa.
Ukuxotshwa kukamphathi Ntambo obebona ngezabalwa impi yenkululeko kubandla leZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa kuphehla imibuzo ngelakusasa likamnumzana Emmerson Mnangagwa.
Siyabona abantu abaningi ababuya ngaphandle kweSouth Africa bagcwele la eSouth Africa ngoba bavumele uhulumeni babo benza umathando. So sithi la eSouth Africa siphakameni sibambane njengoba sabambana ngesikhathi se-apartheid sivale le nto leya yoyithi corruption ne-bad governance.
Izizalwane zeZimbabwe zimanyana leza kwele South Africa ekutshengiseleni endaweni esitshiyeneyo kulelo lizwe zisithi umongameli Jacob Zuma sokumele achiye umbuso. Ikomiti etalele parlamente bona ngezemfundo imidlalo lamasiko iba lomhlangano labaphethe imisebenzi ye-art. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuxotshwa kukamphathi Ntambo obebona ngezabalwa impi yenkululeko ebandleni leZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa sokuphehle umbuzo wokuthi lokho kungaba yikuqala kokubhidlika na kwamaphupho kamnumzana Emmerson Mnangagwa okukhokhela ilizwe leZimbabwe nxa umongameli Mugabe ethe wasuka embusweni. Umutswangwa uxotshwe isigaba sakhe seMashonaland West kule viki esetheswa icala lokweyisa umgabe. Inkokheli yeZANU-PF ikhangelelwe ukwamukela isicelo sesigaba lesi esokuthi uMutswangwa axotshwe kubandla kokuphela. Umkakhe laye ulakho ukuxotshwa. Ababili laba ngabantu ababikwa bekucele elinakanelwa ukuthi likhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa. Lona elilwisana lelizibiza ngokuthi i-G40. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi ubona uMnangagwa laye exotshwa kuZANU-PF na njengonkosikazi Joyce Mujuru.
Angikholwa ntungamili ngoba ukhumbula ukuthi umnumzana uMnangagwa kulesikhathi sokudliwa kwakhe ekhethweni edliwa ngubhlesing usebhundo laphana ekhwekhwe kwakungani ngokokucina kasena kuba khona futhi uMnangagwa wavumbuluka nanku lamhlanje ungumsekeli kaMgabe. Kangikholwa ukuthi kungaba yikuwa kwakhe ngoba angiboni ukuthi kukhona uMgabe angakwenza kuMnangagwa ngokwazi kwethu sonke ukuthi abantu abayibona abathonta igazi lamaNdebele umgabe lomnangagwa lomunye wabo lowesithathu lo udokotela lo basaphila bonke. Angiboni ukuthi umgabe uMnangagwa engamlahla.
Kodwa bayatsho abanye ukubana yebo amasele ngasebenza wonke antshontshe wonke kodwa kuyake kufika isikhathi lapha axabana khona ehlukane.
Khona kunjalo ukuya ngokuthi ngamasela atshontsha engabotshelwanga ndawonye na. Nxa kungamaseli ukuthi atshontsha kodwa itshontshe ibotshelwe ndawonye angeke liwehlukanise. Singazi njalo phela ngingakhulumela izolo ngikhulumele lelakusasa kodwa lamhlanje esibhekane lakho lokhu kungenzeka ukuthi mhlawumbe uMnangagwa akhitshwe ekubeni u-vice president laphana kuyengeniswa umuntu wesintwana wesimama kodwa ke angikholi ukuthi angayakhatshana mhlawumbe engasale bengu-national chairman ngoba kabalaye phela kathesi ukhumbule.
Elakusasa likankosikazi Mjuru lona ulibona linjani? So kwisikhathi sokusungula ibandla yini la yangene ngokupheleleyo kwezombusazwe?
uyabona ukuthi anginaqinisa lokuthi abayibona abanika umama lo iadvice ngobani, kodwa ngingumuntu oseduze kwakhe bengizamhlomisa ngoba kasoze alithole elinye ithuba elidlula leli.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya ucubungula izombusazwe. Umlawuli wetale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda sethembise ukuthi itale liza kuba lendawo lapho amalunga awesifazana aza kwenelisa ukuyanakekela insane zawo ngesikhathi lapho leli tale lihlala khona.
Umudenda utsho lokho ngemva kwesehlakalo esokutshengisa insolo ngomumo wokusebenza ongamuhle kumalunga edale lephalamende awesifazane. Yelunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misai Rambi Mushonga oyibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube uze losane kuleli dale lamhlanje ezokhonona ukuthi isimo esikhona ekusebenzeni kwamalunga angabomama kasisihle, ngakho ke kumele siguqulwe. Ethi iziqondizo zokusebenza kwamalunga aziniki ithuba kubomama ukuthi benelise ukuyamunyisa insane. Umushonga uthi isimanga ukuthi kuleli dale yikho lapho okubunjwa khona imithetho lokubona ukuthi leyo mithetho emunyethwe isisekelo sombuso iyalandelwa. Umudenda uvumile ukuthi kwaba liphutha ngempela ukuthi indingeko zamalunga angomama kazizange zikhangelisiswe, ngakho ke kwela kusasa amalunga azaphiwa ithuba lesikhathi sokuthi bayemunyisa njalo babuye lensane zabo lapho bezohlaziya indaba zedale. Ngemva kwalokho umshonga uphumile losane abuye lalo njengoba okwamanje kungavunyelwa ukubana omama baze losane edale lephalamende, kodwa leli nyathelo alithetheyo lamukelwe ngenjabulo kanye lokusekelwa ngamalunga angomama edale kanye labesifazane elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedis Jeremiah. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikomiti yetale lephalamende ebona ngezemfundo imidlalo lamasiko ibe lomhlangano namhla labaphatheke emsebenzini ye-art eHarare ngenjongo yokwamukela isikhalazo zabo ngenhlupho ababhekane lazo kuntuthuko yalomsebenzi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ikomiti ingene umhlangano wamalanga amabili ophele lamhlanje eHarare ikhokhelwa ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wayo umnumzana Fani Munengami yalalela izikhalazo zama-artist abathi sebelesikhathi eside bekhala ngenhlupho ezifanayo kodwa zingalungisiswa. Umnumzana Butholezwe Nyathi uthi udubo olukhulu yikusilela losekelo lwemali kudaba lwentuthuko yemisebenzi yabo.
Umsebenzi wonke lo esiwenzayo ulezindleko eziningi, njalo nxa siwenza senza sikhangele ukuthi lathi sithole okuzasiphilise, but kusuka kube lezigwenxa sesinanzelele ukuthi uhulumende okunguye simkhangeleleyo ukuthi ancedise laba abenza ezemidlalo eze-art kuyasilela.
Ama-artist athi abhekana njalo lodubo lokusilela kwendawo zokusebenzela. Umnumzana Conti Mhlanga odume kweze athi othi secine esejiyana lazo ekhetha ukuyazihlalela emaphandleni eLupane utshelela umhlangano ukuba noma lungekho usekelo olukhanyayo oluvela kuhulumende imali ikhanya ikhona elakho ukuphathisa. Udubo yikuba isetshenziswa ngendlela ezingayisizo.
Ngoba ukhangela imali ezivelela kwama-NGOs, ukhangela ezivelela ku-government ezifakwe ezindaweni eziningi, ama-ministry amaningi atshiyeneyo. Imali yona leyo thina mina ngiyibala ngokwami plus minus 15 million every year. kodwa okuyikho okwenzakalayo ukuthi imali le kayithonteli emabhawudweni. Yikho kulokho kulodubo khona. Imali kumele ithontele ngaphi? Emabhawudweni, ingathonteli kudashboard. Khathesi ithontela ngaphi? Kuma dashboard. Ayithonteli emabhawudweni enze ukuthi iviri linjani ichibilini.
Okwamanje kule nhlanganiso eziphathisa lapha nalapha emsebenzini ye-Art eZimbabwe ezigoqela iCulture Fund, iHivos, Old Mutual leDelta Corporation phakathi kwezinye, noma leyo mali ingeneli. Umhlanga uthi ingxube isisalele kwabasakhulayo abasemsebenzini lo owe-art, iziphathamandla zikahulumende ezingakagugi kunye lamalungu edale lephalamende ukuba bethathele imisebenzi lephezulu besebenza ngendlela zakulezi nsuku. Uthi sokudingakala ukuba kubanje imihlangano yokuba izimali ze-art zisetshenziswe lapho ezidingakala khona.
Okokuqala kumele uhulumende lamantu abaphakathi kwama-art ikakhulu abanganisa ababadala ngoba yibo abangalungiselela abancane. Kumele bahlangane benze lokhuyana okuzokuthiwa i-consistent lobbying of ukuthi imali iyanga ifakwe nga. Kulandelela into ezintathu, ama-facilities indawo. Angisho i-talent plus land lendlela zokudistribute content esikuyaje ngokubiza lapho ngithi ngama-supermarket art.
Umnumzana Munengami uthi ikomiti yakhe ithatha udaba lwamasiko njengento eqathekilwe kakhulu, njalo babone kufanele ukuba bezongena labo bezwe inkinga ezibhekana lama-artist ethi amasiko sengaphazamiswa indlela yokuzilibazisa kuzinkundla ezitshiyene zasebulinjini okuthiwa ngama-social media. Elinye ilunga lali komiti, unkosikazi Moli Mkandla, uthi njengekomiti baqathekisa ukuvikelwa kwamasiko.
Kuqakathekile ukubana silandelele amasiko ethu ukuthi engagqibeleki ngethekhnoloji le isikhona namhlanje. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bazi ukuthi khona amasiko akumelanga alahleki. Ungaba ngumshona, ungaba ngumkhalanga, ungaba ngumdebelo, ungaba livenda, silamasiko ethu esiwalandelayo. Kumele amasiko la ahlale ekhona. Ikho thina njengekomiti yona le ekhangelwe kwamasiko, siyakuqakathekisa kubana ephalamende manxa sikhona, manxa sidibeta ephalamende, ukuthi laba abantu ababambe kwamasiko baphathiswe, bancediswe ukuthi amasiko ethu engafi.
Uthi njengoba ikomiti yakhe ilamalungu avela kundawana ezijiyeneyo, iqakathekisa ukuba ihlole umumo wezinto lasezabelweni zabo kumasiko lokudinga indlela zokuwathuthukisa. Umunengami uthi bazathatha izikhalazo zama-artist bazifake kuripoti ezabekwa phambi kwetale lephalamende ukuze inkinga lezi zilungisiswe. Umhlangano lo ungenwe ngabaphatheka ku-athi abaludumo abagoqela uConti Mhlanga, uDavis Guja, uSteven Chifunyise labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Isizalwane zeZimbabwe. Uxolo zulukandaba, isizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele zakwele South Africa ekutshengiseleni endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zisithi uMongameli Jacob Zuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokho okuqoqwe kusetshenziswa inhlelo zebulenjini phansi kwesihloko esithi Zuma Must Fall, kulandela inyathelo likahulumende likamongameli Zuma elokuntshintsha-ntshintsha abaphathintambo bogatsha lwezemali okubangele ukuthi irandi lilahlekelwe ngamandla, kwathi osomabhizimusi labo balahlekelwa ngamabhiliyoni amarandi. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngezithukuthele zikanunwabi izalwane zakwele South Africa ebezitshengisela eJohannesburg, ePretoria, eCape Town lasePort Elizabeth. Ababetshengisela laba bakubeke kwacaca ukuthi bafuna uZuma ehle esihlalweni ngemva kwephutha lenzileyo ekuxotsheni umphathintambo ogatsha lwezemali. Ngeviki ephelileyo uMongameli Zuma ugxotsha umsebenzi umphathintambo ogatsha lwezemali uMnumzana Nhlanhlanene, esikhundleni sakhe wafaka uMnumzana David Van Rooyen. Lokhu kubangele ukuwa kwerandi, kwathi osomabhizimusi eJohannesburg Stock Exchange balahlekelwa ngamabhiliyoni amarandi apho safike amakhulu amabili 171 billion rands. kuthe ngemva konsuku ezine uZuma wamsusa umnumzana Van Rooyen esikhundleni sakhe wafaka umnumzana Pravin Gordhan. Le yinto ethukuthelise kakhulu abaningi kuleli okuyikho okubangela ukutshengisela kwanamhlanje. Esinye sizalwane seZimbabwe ebesingxenya lokhu kutshengisela ngumnumzana Godfrey Phiri, yena othi eleSouth Africa kukhanya zilandela iZimbabwe yikho nje bebeyingxenye yalokhu kutshengisela.
Siyabona abantu abaningi ababuya ngaphandle kweSouth Africa bagcwele la eSouth Africa ngoba bavumele uhulumeni babo benza umathando. So sithi la eSouth Africa siphakameni sibambane njengoba sabambana ngesikhathi se-apartheid siyivale le nto le yayithi corruption ne-bad governance.
Wayengunobhala jikelelwe inhlanganiso yesebenzi kweleSouth Africa umnumzana Zwelinzima Vavi uthi ilizwe lisengozini nxa lingaqhubeka lisezandleni zikamongameli Zuma yikho befuna ehle esihlalweni.
Into esiyithethayo sithi sanele kukiwa kwemali zethu, sanele bubumenemene, sanele kohlohle sakhe, sifuna utshintsho.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Farai Goodmore Mudzembwe uthi njengoba besebenza kwele South Africa bebhadala umthelo kuhulumende wakuleli, zonke izinqumo ezenziwayo ezingalunganga labo ziyabalimaza. Yikho bengene kulokhu kutshengisela.
Ya, abantu beZimbabwe sekumele bafunde ukuthi i-power, political power, isezandleni zabo. Sekumele bafunde ukuthi the moment bengasukuma bona balwise, belwela ama-rights wabo, bayakhona ukuphumelela.
Isikhulumeli sabatsha ebandleni le-MDCT kwele South Africa, umnumzana Thapiwa Diamond Tshajga, uthi kungumlando wama-Afrika wonke ukuncedisana ekulawuleni inkokheli zezwekazi le-Afrika. Umculo wezinkulungwane zabe betshengisela laba uhuge ngitsho lengane ezincane ebezidlalela amadlwane duze le-Nelson Mandela Bridge lapho obekubuthene khona abe betshengisela laba. Empilweni yakhe kwezombusazwe uMongameli Zuma usephunyuke kokunengi. Watholakala emsulwa emthethwandaba emva kokwetheswa icala lokudlungula kwesulwa inqwaba yamacala enkohlakalo ayibhekane lawo. Waphunyuka sekuthiwa kusetshenziswe imali zikahulumende mahlayana emzini wakhe. Kwaphinda kwehlula imizamo eminingi yamabandla aphikisayo yokuzama ukuthi iphalamende imethule esikhundleni. Abasiki bebunda-ke bathi nxa engaphunyuka kule insindabaphenduli sizaphelelwa ngumutsho isaga esithi akuqili lazikhotha emhlane. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuxokozela lokufuthelana kokuxotshwa kwamalunga ebandla leZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamabandla aphikisayo kwele Ethiopia ithi amasoja kahulumende abulale abantu abedlula amashumi amane kumaviki edluleyo ekutshengiseleni phezu kwenhlelo zentuthuko zikahulumende ezilakho ukususa izakhamizi endaweni zazo zomdabu. Elemelika selethu leyombiko likhuthaza iziphathamandla zakwele Nigeria ukuthi zihlolisise ukulwisana osokuqhamukeya phakathi kwamasotsha karhulumente labukholo lwesishiite Muslim. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa ngenhlawulo phezu komhlabathi owathathelwa abensundu ngabamhlophe kudala. Inhlanganiso kaZulu ebizwa ngokuthi uPondo Community Network eSouth Africa isihlafune udaba lolo kwesikhathi eside ihlose ukuthi uZulu othathelwa umhlabathi ngabamhlophe ahlawulwe imfanelo zakhe. Kambe lungaba njani udaba lolo? UGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Somapulane Dlodlo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okunhlanganiso ye uPondo.
No, as it is, to South Africa, it's difficult as compared to Zimbabwe and Nova. Umbuso also wabo umbuso ngamaBhunu.
Ukutsho ngani kono?
Manje sikhuluma ama reparations lapha sisekuyiso ukubisela back emandla amandla ebantwini abamnyama.
Ye, kodwa ubona ngizani kungenzakala yini?
Hayi lapha kusekude kwenzakala. Kude kabi. Not only here ilona iAfrica as a whole sasekude kungoba into inkokheli zeAfrica zilohlupho lodo. Zisakhotha or zisakhonza le pressure. Sasilongoba sasebenza lokhu. Angeke kwenzeke lokhu ngoba abakabusi bona basabuselwa.
Ye, ngiyabona ukuthi ebulenjini benu lapha kuphondo liyakhuluma ngakho sibili kakhulu. So akusihluzele phela sizwe ukuthi abanye bathini khonapho nxa kukhulunywa ngodaba lolu.
Abantu 100% bayakufuna ukuthi kwenziwe ngani ngoba sibiselwe into engeyethu kungokwethu lokho. Ngokomvelo kungokwethu into engeyethu. Sesikhahla esithi kungokwethu ngoba siyakhangela isikhathini esiningi ukuthi from ngesikhathi ilona abokhokho babokhokho bethu bethunjwa kusiya kufisikhahla namhlanje kuningi into ezaphazamisekayo from ubuntu bethu as ubuntu. So ubuntu sobalahleka.
So nxa sikhangela ke ye qhubeka baba qhubeka.
Yeah, so into esesiyifuna thina ukuthi sesibisela back ubuntu, ubuntu obuyibona obuzophenda indlela le esifaka yona kuma-reparations.
Pho ke ozabhadala khonapha-ke ngubani mnumzana Dlodlo?
Lokhu baba Thube into esicabangayo ukuthi thina sizenzele njengomphakathi ngoba akula khulumeni ongabhadala lapho ngoba ulwisana la ukuthi kungenziwa.
Pho kuzayenziwa njani phela? Akusicwathele sibili ngoba siyabona ukuthi ungathiwa amakhiwa abhadale asela mali phela eZimbabwe. Pho iyavela ngaphi imali nxa kuthiwa kubhadala imali?
Abanayo imali balayo, imali ikhona balayo ngedasi nje into esiqeleke ukuthi thina sibambane silona into eqakathekile before kwenze lokho ukuthi abantu uqale sifundisane sikhumbuzane into leyo ayiyenziwa ngokulwa hayi okuthela phansi kukhulunywe lakho ngendlela abayenza khona. Thina asifuni ukubisela udlame abasinika lona bona but thina sifuna ukuthi sibatshengise hayi thina njengabantu abamnyama sikhokhela ile nto ethi ngubuntu esizasihleleke. So thina into yethu yonke sizabuya sikhulisikhosisane lani kahle ukuthi hayi sesifuna ukuthi lenze kanje.
Ye kodwa siyabona phela umhlabathi siwathathwa eZimbabwe phela akusele okunye abantu abamnyama sebelo mhlabathi akunjani?
Manje singena kuleyo ile yasekhaya babudubela emhlabathi wathatha but indlela othethwe ngakhona ayisiyo yona indlela yokuthatha. Ngoba if singakhangela babudube bona abantu abathetheyo awungeke babudube uthi mina unginikeza ilona imota ingela maviri ingela petrol ingela drive unikeza ugebhezi.
Umnumzana Somapulane Dlodlo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni eseJohannesburg lo Gibbs Dube. Sengilifaka ezandleni zejahe elidala kancane uChris Gande esethulele uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba.
Alingalithona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede. Owakuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyakubingelela kanti kunjani?
Hayi siyaphila. Ya ungasitshela ngalokho okwenzakalayo phambili komgwaqo lo oya eVictoria Falls ukuthi kuhamba njani?
Ya okwakhathesi ngokuthi izakhamuzi zananzelela ukuthi iy'ngozi eziningi emgwaqweni zibangelwa lokuthi kube isiyata siseduzane lomgwaqo. So badecide ukuvolontiya cutting down trees isiyata siseduzane lomgwaqo duzane lokhethi lebethi since the new year. So bayazama ukukhathi izihlahla kuthinisele ikhofi yethu ekhangele efort abantu bayaangelekobulawayo.
Ungasitshela ukuthi izihlahla zona lezi sezibangele umonakalo onganani?
Izihlahla zona lezi usakhumbula amaviki amabishwana adlulileyo sanake sidoduzane empilo yabaduzane leliport khona ngale sande kushuphe emabalo. Okunye kwangikhona of course amadrive bona ungathi bagave ekhuhle irod yabo nxalelisaa baya bengabomkhuhle salahlekelwa nempilo khonaphana. So ziyabangeyingozi yokuthi abantu abaningi bayalahlekelwa ale mpilo yabo wesinga izinlisina futhi kathesi zihlahla sezihlumile and umgwaqo yayo isishonaro. So I think it's a cause for concern.
Kati kweminye iminyaka siyasibone kulabantu abacentayo bakahulumende. Lo umnyaka uhamba njani?
The Ministry of Transportation lapha ebhethe is dead years dead long ago. Ona lo umnyaka sake sibone vele umuntu oyi-one then wophusha i-wheelbarrow, that's the wheelbarrow. So Ministry of Transport is not there. But I'm the one out
nabo abagamula izihlahla banenge okunganani?
Banenge kono kuyana kokuthi yazi ukuthi nxa abantu volunteer lapho kwenza i-volunteer work kufuna umuntu ozimiseleyo definitely okwazi ukuthi into engiyenzayo leyi ngizama ukuyenzani, but banenge nje bayathi kwakuma-1722 konapho.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa lonke balaleli, ngimtshela ukuthi ithi iminyaka ezayo eka-2018 kasiboneni laihlelo esalinzwalo mini mfomo kumogeni sankile kuthi kwaba lokhu kanya okungakanani. Ngiyanibonga abantwana bezibawu.
Hhayi, sibongile, ube lelanga elihle. Lo-ke bekungumnumzana Stanley Torima ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.
Ukuspetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ukuxotshwa kukamphathi Ntambo bebona ngezabalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF, umnumzana Chris Mthwangwa kuphehla umbuzo ngela kusasa likamnumzana Emerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe zimanyana lezakwe leSouth Africa ekutshengiseleni zisithi akehle esihlalweni umongameli Jacob Zuma. Kwaneleke okwalamhlanje, mthwakazi omuhle olivalelisayo, umthungameli Nkomo, lilale.